Namhla bekulusuku lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uRobert Mugabe. Usuku lolu lubekwe ukuba likhefu ngumongameli Emmerson Mnangagwa ethi abasakhulayo kumele balwenze usuku lokukhumbula uMugabe ukuze balandele isibonelo esihle sempilo yakhe. Abasakhulayo emhlubulweni weMandebeleni bathi ngeke balusebenzisa ngaleyo ndlela lolu suku bethi lubakhumbuza uchuku lukaMgabe. Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kungcono ukuthi ashone ekhumbula izihlobo zakhe ezabulawa ngumbhuqazo weGugurawundi kumbe ayolima.
Mina ngiselebrate ilanga likaMgabe, so abanye nxa bekulokhu zeni bekusesukwini likaMgabe, kungangcono nje ebhalagwe, kungangcono nje elime emasimini ami kulokuthi ngisabhote usuku lwesilwane esandlela abazali babo.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthe akumelanga kube likhefu njalo kuyamphambanisa ikhanda ngoba wakhula nzima izinto zisilela ezitolo, befunda nzima ezikolo ngenxa yokuswela amatishala.
Ilanga lokuthakazelela ukuzalwa kukaMgabe hayi kanye lijabulele kangako, njalo ngambona ukuthi lingenziwa kuze kuthiwe yiholiday ngenxa yokuthi mina ngisakhula kusukela ngingumntwana ngile minyaka engu-30 kathesi. Bekunzima ukuthi siziqhubeke sisiya ezikolo ngenxa yokuthi amatitsha abengekho, besithona emalayinini ezinkwa singayi esikolo. So konke lokho abadala bethu besibezwa bekhuluma ukuthi akungenxa yokubusa kukapresident uMgabe. Kathesi mina ilanga endithakazelayo njengomntwana omusha, njengomuntu omusha osakhulayo, ngu-16 June okulilanga ekuthiwa i-Day of the African Child, eliyilo elikhombisa ukubana abantu abatsha kumele basukume babe lengxenye lesabelo ekuguquleni kwezinto empilweni yabo.
Unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga leli bekungamelanga lenziwe isikhumbuzo sikaMgabe, ethi akulalutho abantu abangalujabulela ngaye ngenxa yokuthi bancindezelwe njalo abalamsebenzi, labantu baswela ukwelatshwa ngoba izibhedlela zingasebenzi kuhle.
Sitasibamba-ke kuphela kula ndawo, ofile indawo yakwangiwo. Unkomo wathi zwanini bantwabana, imbhobholo enje wasente isarendi sisarendiwe, kuzaba lohlupho ngoba lina lizabulawa lingalani lingalazikhali. Kodwa ozasebenzisa izikhali ebulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba ababulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kasimithi, icala libe phezu kwakhe. Asingabi lokubakhekheleza, icala libe njani alibe phezu kwakhe. UJoshua wathi icala liphezu kwakhe, endele liphezu kwakhe.
Umnumzana Limkani Dlamini uthi usuku lolu luyinhlamba ebantwini beMathebeleland, ethi uMgabe wadala umbhuqazo njalo umangazwa yikuthi uMnangagwa uthi abatsha benze njengoMgabe, ethi kutho ukuthi abatsha kumele labo bebe ngababulali.
Ngibone ngani liyinhlamba ukuthi libekwe libe iholiday, ngoba nxa bekhuluma ngalo bathi kumele njengabantu abatsha sikope kumbe ngithi silingise lokhu okwenziwa nguRobert Mugabe. Kodwa siyananzelela ukuthi uRobert Mugabe lithe ilizwe leZimbabwe lithole izibuso ngo-1980 wadala umbhuqazwe owaqeda isizwe sabantu beMathebeleland bengonanga lutho. Sibe sesizibuza ukuthi kuthiwa kumele sikuphathe. Kusuka lapho uRobert Mugabe walile ukulungisa lindaba kumbe ngithi axolise. Nxa besithi simkope basho ukuthi lathi njengabantu abatsha sibe ngabantu abatsha abangavumiyo amacala ethu.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu uthi akazi ukuthi athabe kumbe adane ngalolu suku ngoba uMgabe walwela inkululeko kodwa wasesona, njalo izinto ezitolo azithengeki. Usuku lukamhla ka-21 Nhlolanja eminyakeni edlule bekulilanga lapho obekusenziwa umkhosi omkhulu kubuthaniswa imali eningi yokuthakazelela ilanga lokuzalwa likaMgabe, kodwa lo nyaka bekulikhefu, abantwana abayanga esikolo, njalo amahhofisi kahulumende abevaliwe, kodwa amabhizimusi abantu abazisebenzayo abevuliwe ngoba seliphiwe igama elitsha lokuthi ilanga labasakhulayo eleRobert Mugabe National Youth Day. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngubathabile maso.